lolu phenyo luqhakathekile ngoba iAmerica lokhu kwenzakalayo kungaphezu kwento yonke asebahlangana layo ngemva kokuba sebebe lesisekelo sombuso esasibanikeza amalungelo wonke abafikisa kusibanga sokuthi bazithole sebele esingathi ngesilungu phecelezi ngama-institutions. IMelika yilizwe elilama institutions anelisa ukuthi ungitsho nalo ongumongameli ayamtshela ukuthi lokhu lalokhu ungeke ukwenze akuhloniphe. Okwenzakalayo kwatshengisela ukuthi lo onguye owayenguye obaholayo esebenza labo ebancedisa ukuthi benze konke abakwenzayo ebagqugquzela ukuthi benze konke engumongameli osephume elizweni wayengakwazi ukuthi okukhona yikuthi lawa ma-institutions asakhona ayaphila ayaphefumula nkomo. Ngokunjalo okwenzakalayo manje kutshengisela ukuphila kwama-institutions lawo esikhuluma ngawo. Kuqakatheke kakhulu nkomo ngoba nxa ama-institutions lawo kungenzeka ukuthi aswele isisindo esingawenza ahlonipheke, kusasa sizahlala sibona izinto ezinjengazona lezi zisenzakala.
Njengoba kulokudonselana okungaka phakathi kwama-Republicans lama-Democrats, ubona impumela yaloluphenyo isamukelwa nguzulu weMelika jikelele yini? Kumbe sizabona abantu bedabuka phakathi njalo kusiya ngamabandla?
Abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi laba ngama-Republicans laba ngama-Democrats. Okuzatholakala yikuthi lanxa bengaboni ngeso linye bebhizi becabana ngalokho okwenzakalayo kulezi nsuku mabekhangela loludlakelo lukaJanuwari lolwenzakalayo. Eqinisweni bonke bakhangela ngesilungu esingathi ngama-interests e-America. Ngokunjalo loba sebehlukane kangakanani ngendlela ababona ngayo umhlaba lepolitiki yabo, i-America ibuya kuqala kibo. Ngokunjalo kunzenzeka ukuthi bathole isisombululo esisabenza kusasa lokhu bazithole bonke be-proud of being American. Kuzenzeka vele ngoba into eyenziwa ngabantu bakaTrump ayilunganga nkomo, ayidingi ukuthi sithi ayilunganga kuma-Republican, ayidingi njalo ukuthi sithi ayilunganga kuma-Democrat, ayilunganga kumuntu wonke okwazi ukuzihlonipha. Ayihloniphekanga, asonto esingathi kuma-democratic states and institutions yinto umuntu angaziqhenya ngayo. Yiyo into enhle ngelizwe le-America lama-institutions abalawo. Ekugcineni bonke babona ngelihlo elifana nayo, asikukhangele ngaleyo ndlela nkomo.